Lenkuthazo iza yesikhathi sokuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu mahlayana betshaywa kabuhlungu abanye bephetha sebelimele kakubi. Iza njalo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esevimba abamabandla ezombusaze aphikisayo ukusebenzisa ilungelo lokutshengisela bekhonona ngesimo eselizweni lanxa kungelimunyethwe isisekelo sombuso. Umeli wenhlanganiso yomanyano we-UN eZimbabwe osechiya umsebenzi u-ambassador Bishop Barajuli uthi le yiyo kuphela indlela engasiza ukuqeda ukufuthelana okuselizweni.
Going to people, evening and mask and beating, that's absolutely intolerable.
Engakulandelelayo yikuba abantu beZimbabwe bazithandela ukuthula. Balokubekezela. Akulunganga ke ukungenela abantu ubabulala ubachaya. Akusiyonto elungileyo. Abantu kumele bahlale phansi bakhulumisane nxa kule nkinga ezikhona. Lesi yisona sikhathi kuZimbabwe entsha ukubuyela ekuthini abantu babe nokuzithemba inkokheli.
In nation building, in that broader sense.
Abezokholo labo sebelesikhathi behlabela ngoma efanayo ethola indlela esetshenziswa ukuqeda ingxabano elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD uBishop Anselmo Magaya uqhubeka behlukunyezwa abantu kulakho ukuvusa ulaka lukaNkulunkulu.
It is true that when the evil are in power, the nation groans.
Umbhalo uyakubeka sobala ukuthi nxa ilizwe libuswa ngabantu abangalunganga kuba lokubulala okukhulu. Siyabubula isizwe, siyabubula khona manje ngoba kubusa abantu abalolunga.
Because the evil are in power.
Umgcinisihlalo womanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum uNkosazana Justina Mkoko uveza ukukhathazeka kwabo ngesimo sokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu.
Akula buhlungu obedlula khonapho, njalo akula mithetho yesekelo sombuso esekela khonokho. Kubuhlungu kakhulu ukuthi sikubone lokho kusenzakala.
Nanxa abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu besengozini labo yokuthunjwa, uNkosazana Mkoko uthi bazoqhubeka beqhuba umsebenzi wabo.
Thina silandela esakubunjelwayo ukuthi sibone ukuthi nxa kuloku ephulwa kwelungelo loluntu, siyabe sikhona sitshengisa ukuthi lapha kube lokwephulwa kwelungelo loluntu. Sithi thina abenza khonokho kabadingwe bajeziswe.
Umbiko osanda kwethulwa ngabe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uveza ukukhathazeka kwabo njengebandla ngezehlakalo zokwanda kwasebethunjwa, njalo abanye babo kungabesifazane. Kodwa uhulumende labebandla elibusayo ele-ZANU-PF bahlezi besithi akusiqiniso ukuba bekhona abathunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela. Kuyikuzenzisa kwalabo ababikwa behlelwe yilolu dubo ngoba befuna ukungcolisa isimo selizwe kwabakwamanye amazwe, kakhulukazi angentshonalanga, wona abathi asebenzisana lalabo abazithi behlelwe yilezi zehlakalo zokuthunjwa. Izolo abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abasekela iZANU-PF batshele umhlangano lentatheli zindaba ukuthi baqamba amanga labo abathi bayathunjwa ngabezomvikela ngenhloso yokungcolisa isithunzi sikahulumende kamongameli Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.